Ngiyazi ukuthi abantu nxa kade becabanga ukuthi uComrade Chings uzaba lihero bebesebenzisa criteria bani. Because generally, well, i-heroes ekhangiye ZANU-PF bafaka anyone abafuna ukuthi ababona ngani ngumuntu wabo khona ngani. But generally, kumele kube ngumuntu owalwa impi yenkululeko, waqeda khonapho wenza something after independence. Ye, uChings ubehlabela, kodwa mbona ukuthi uChings ukhala isikhali wakulwa ngesikhathi sempi. So, khonokho yikho ekini embona ngani kuyamdisqualify. Ngoba akhona amanye phela ama-musicians afileyo asafayo abalwa iy'ntisikhali abantu abanjabo umakosibali umuntu wayeliwovedi waphinda wahlabela kazange wabe kuba yi-national hero ukuthi ukhangela futhi ukuthi ivini bona laba abantu ababehlabela njengoChings ukhona ubaba we-LMG choir afa kazange wayenza i-hero
kodwa nxa sikhangele bakhona njalo ababekwa khona ngale i-national heroes eka bona bengayanga empini abafana labo Sabina Mgabe labo Bodageze labanye uthini wena ngalo
ukuthengisela khona ukuthi eka ngamangcwaba ezanu so probably babe sithi hayi amadoda la ayenza i-contribution ngemva kwe-independence ukwakhela kakhulu uBodageze wasebenza kakhulu within iZANU-PF circles esenza khona kwaye kwenze vuselela iparty maybe Sabina Mgabe the fact that wayezalana labo Mgabe but bakhona abanye bathi hayi ngama-60s le uSabina wake wayenze enye imatch resistor ID. So kolokiyana nje utshengisela ukuthi i-criteria yakho nayazwanga yibo bantu bezanu nxabe kufuna bakwenza i-hero nxabe bakwenzile
asithi iZANU-PF kayikho esihlalweni embusweni kukhethwe njani khawe lesizwe
I think amaZimbabweans azamele ehlale ezibuza ukuthi kona kuqakathekile yini ukuthi umuntu nxa efile ukuthi uyi-hero kumbe akaso-hero how does that contribute ukuthi umnotho wezimbabwe uhambe phambili nxa kukuthi abantu bebona ngani kuqakathekile ukuthi kulabantu abakumele bethobe ngamaqhawe esizwe sebemele bebhale phansi ukuthi kuyini iqhawe lesizwe ngumuntu owenzeni umuntu walwa impi yenkululeko ngumlimi ngumhlabeleli kumbe ngumuntu odlala ibhora